Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili, mhla ka 7 kuMpandula 2021, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Beer outlets and nightclubs to remain closed during the lockdown period. Public gatherings to be limited to not more than 100 people with observance of public health measures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uyekethise iziqondiso ze COVID-19 lockdown zisuka kusibanga se level 4 zisiya ku level 2.
I want to commend the principal, the teachers and the officials working with the parents to make sure that learning in the school is safe. And we also want to use this opportunity to commend the government, the partners, the Ministry of Primary and Secondary Education, including the Ministry of Health.
Abenhlanganiso ye-UNICEF bethekelela isikolo se-Westley Primary School eHarare namhlanje ngenhloso yokuyazibonela isimo esisesikolo. Omunye wabalwa kumbi yenkululeko ekuviyo leZipra obelilunga lezaphu, uMnumzana Johnson Mthenjwa Mkandla, obhubhe ngolwesine lweviki edluleyo, ubekiwe namhlanje emathuneni awe-Lady Stanley Cemetery koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uyekethise iziqondiso ze COVID-19 zisuka kusibanga se level 4 zisiya ku level 2. Phansi kwaleli nyathelo, uMongameli Mnangagwa wengezelele isikhathi sokusebenza kwabamabhizimusi ngelanga esithi imizamo eyenziwa nguhulumende wakhe yokumelana le COVID-19 ikhanya isebenza. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
Sethula isaziso sokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19, uMongameli Mnangagwa uthi amabhizimusi asezavula kusukela ngo-8 ekuseni avalwe ngo-7 ntambama. Indawo zokunathela utshwala emahoteleni lazo sesizavulwa ngabo-8 ekuseni zivalwe ngo-10 ebusuku. Amabhotlo store kodwa asezavunyelwa ukuvula ngabo-10 ekuseni avalwe ngo-4 emini yantambama, kodwa amabhawa lama-night club abikwa ezizaqhubeka evaliwe. Isiqondiso sokwalela abantu uhamba-hamba ese-curfew siyekethisiwe, ngakho-ke abantu sebezaqala ukuhamba ngabo-5:30 ekuseni bagcine ngo-10 p.m. ebusuku. Abantu sebezavunyelwa njalo ukuvakatshelana emadolobheni ehlukeneyo elizwe. Umongameli uqhubeke ethi abantu sebengabuthana kodwa bengedluli abalikhulu i-100, njalo kumankampani sokuzavunyelwa izisebenzi eziyisilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% ukuzosebenzela khona.
Beer outlets and nightclubs to remain closed during the lockdown period. Public gatherings to be limited to not more than 100 people with observance of public health measures such as wearing masks, sanitizing, social distancing, and temperature checks.
Abavela kwamanye amazwe bazaqhubeka bevunyelwa ukungena elizweni kodwa bephethe ingwalo zabo eziveza ukubana kabalayo i-COVID-19 besebenzisa indlela eye-PCR phakathi kwamahola angaba zinsuku ezimbili, 48 hours behloliwe.
Vaccination is a critical prevention measure. I therefore urge all of us to get vaccinated and continue to adhere to all the other recommended prevention measures.
UMnumzana Tafatswa Chikandiwa isakamuzi zaseHarare ngomunye wabamngele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende.
Sinokubonga uMongameli Mnangagwa ngokuvula izinto akwenzileyo. Siyabonga ukuthi kathi sesiku level 2 sisuka ku level 4. Kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi sibone indawo ezinjengama-bottle store, le-transport, amabhasi lokunye kokubuyela emgwaqweni, ngoba kuyabe kuyenelisa ukuthi laba bade bengasebenzi la bekwanisa ukuthola imbijana leyo abase bekwanisa ukuyithola njengoba bebehlezi isikhathi sonke lesi. Okugcina nje ngokuthi ngabe kuyayenza, ngabe bakwanisa ukulungisa indaba ye-transport le, ngoba emgwaqweni kuyadula lapha u-travela. Sicela ukuthi bayabonisane njengohulumende ezuku bebonisana ukuthi bengayenza njani kulolu daba lwe-transport. Ye, siyabona izitimela zibuyile kodwa azazakali ukuthi izitimela lezi ziku-condition enjani. Ezinye zakhona anye zakudala vele ukuthi sesingasakwazi ukuthi zizakwanisa ukuyenelisa yini ukuthi abantu befike ezindlini ngesikhathi.
Ingcwethi ecobungula ezomnotho lezombusazo uMnumzana Pride Mkhono uthi kuzanceda kakhulu ukuhamba kwabantu ngoba ibisenzima impilo ikakhulu eyezisebenzi.
Ukwehliswa kwezinqumo ze-lockdown ebezikhona kusukela ku-level 4 besiya ku-level 2 yinto esingathi izanceda abantu abaningi kakhulu, ikakhulu sikhangelana nokuthi abantu abaningi abasebenza emadolobheni bebengasakwanisi ukufika ezindlini zabo ngesikhathi esikhona ngoba uhulumende amabhasi akhe ezupu engakwani, njalo besesaba ukubotshwa ukuthi bengagada imitshova emshikashika bayabotshwa ngamapholisi ebhadalisa imali eziningi kakhulu. So lokhu kuzokuzenza ukuthi abantu labana abakade bengasakwanisi ukufika ezindlini zabo ngesikhathi bafike ngesikhathi. Kodwa nxa sesikhangela nje phambili sibonda hayi vele lokhu befake i-level 4 lockdown ibingasancedi lutho ngoba vele i-COVID yakhona ibisehlile, njalo sikhangela amanye amazwe anjengabozambia besenza ama-election. So ngani izinto zokuthi zibe ngezombusazwe singani zilokucathelana phakathi kwendaba zombusazwe kungaselani lokuthi impila kahle yabantu iminjani esikhangelani le-COVID.
Abenhlanganiso yabamabhizimusi Confederation of Zimbabwe Retailers bathi bajabule ngenyathela elithethwe nguhulumende ngoba bebevele sebemlobele becela ukubana ngabe bayengezelelwa isikhathi sokusebenza. Abamankampani amaningi bebevele sebeqalisile ukuncedisana lohulumende kuhlelo lokuhlaba izisebenzi zawo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli elizweni ukuze umuntu wonke abuyele kwimpilo yansuku zonke kungela migoqo. Iyincwadi zezempilakahle zithi inyathelo lithethwe nguhulumende liyancomeka kodwa sixwayisa uZulu ukubana angacabangi ukubana ilizwe seliphumile engozini yalolu bhubhane. Ngakho-ke kumele aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuzivikela, elondoloza ukuhlanzeka, ukugqoka ama-mask, ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ye-vaccine, ungasondelani duzane laduzane, i-social distancing lokunye. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu abalishumi lanye 11 abakhulelwe yi-COVID-19 izolo, abalikhulu lamashumi amabili lanye 121 babantu laba abahlolwe ngalanga linye bafunyenwe belegciwane leli. Kunje sebeyizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.7 million asebehlatshiwe ijekiseni lesibili. Lokhu lwaqhamukayo lolu bhubhane eZimbabwe nyakenye ngombimbitho solobolele abantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4,493. Uhulumende uthi ulesifiso sokuthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lufinyelele izigidi ezilishumi 10 million zabantu kumbe isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe liphumelele empini yokulwisana lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nguPraxitus Jeremiah.
Kunjalo nje, inyathelo elithethwe nguhulumende elokuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19 lamukelwe ngenjabulo ngabakumsebenzi etshiyeneyo elizweni. UMnumzana Brisky Ncube osakhulayo oyingcwethi kwezemidlalo uthi lokhu kulakho ukuthuthukisa impilo zabasakhulayo, ikakhulu abakumsebenzi wezemidlalo. Asizweni exoxa ngalolu daba lo Mike Hove weStudio 7.
Ukuvunyelwa kokuqalisa kwemidlalo nguhulumende, ngathi mina ngesikhiwa it was a decision that was long overdue, into vele ebisiphuzile ukwenzakala. Sikhangele ukuthi khona ezemidlalo besezidlale almost maybe nxa kuyi-football almost 2 years bengadlali, abanye of course kuke kwavuleka emuva but bekungela activity eningi kusport. So uma uhulumende sevumele ezemidlalo ukuthi khona abadlali baphatheke, kuyinto enhle, kuyinto ebalulekileyo ngoba lokhu kunika ivini ama-teams isikhathi esaneleyo sokuprepare. Bakhona abanye maybe abakhayelane lama-tournaments kumbe bakhona abanye for example i-soccer kwamiswa ichibuku Super Cup ingakapheli, i-Premier League yagcina kudala kudlalwa. Khathesi we've also the women's team ye-Black Rhinos that is playing Confederations Cup. So ukuvula kwe-sport kuyinto enhle kulabantu abaphila ngesport. So nga isport le value. Ama teams amaningi bekunzima ukuthi asupport ama players abo. Lanxa kathesi kungaba nzima njalo ngoba mhlawumbe kungela nzuzo eningi ebuyayo through sport. Kodwa khona kunjikona kuvuliwe sporting activity. Isport ikhave into eziningi. Sport is employment, is an industry. Sport again is a place of refreshing. So at least ukuvula kwemidlalo kathesi is a welcome development.
Njengoba inhlelo eziningi ezijonge ukuthuthukisa abasakhulayo abakwezemidlalo beziphazanyiswe ngohlelo lwe-COVID-19 lockdown, bona ngani isinqumo esithethwe ngohulumende ngeveki edlule sizabasiza na?
Ngibona ngani lokhu kungaphathisa, kungabasiza ngoba abanye vele bebengatholi isikhathi even sokuthi ba-traine. So ukuvunyelwa kokuthi kokhona i-sport kathesi singenziwa, I think is welcome development. Into mekhona mhlawumbe uhulumende ayinanzelele yikuthi khona nxa esevumela isport kuqakathekile ukuthi khona bakhangele kakhulu i-junior sport development.
Kukhona na okungenziwa nguhulumende kanye lamaqembu achiyeneyo ukubona ukuthi abadlali bavikelwe kuleli gcikwane?
Okokuqala okungenziwa ngabadlali lamaqembu yikuthi kokhona bananzelele ukuthi siphila phakathi kwesimo se-COVID-19. So indaba yokuvikeleka kwabadlali ayibe kakhulu ngathi mina ezandleni zamaqembu. Amaqembu yiwomele khona abone ukuthi khona bayavikela abadlali babo. Abadlali bonke abangahlatshwanga bekungakhuthazwa ukuthi khona bahambe bayethola umjovo we-COVID-19 ukwenzela ukuthi kwakhona lanxa imidlalo le isivunyelwe, ama-chances abo okuthi mhlawumbe babambe umkhuhlane kumbe balinyazwe ngumkhuhlane we-COVID-19 abe emancane kumbe abe yehlile. So into yokuqala emele yenziwe yikuthi uhulumente, njengoba kunguye ophethe indaba zokuhlatshwa through Minister of Sports and Sports and Reconciliation Commission, uhulumende kaprovide abezemidlalo umjovo owaneleyo mbi ivaccine eyaneleyo ukuthi abantu bonke abakwi-sporting field abakhululekileyo bahlatshwe ukuze kubasize bavikeleke umkhuhlane we-COVID-19. Ngaso kunjalo amaqembu njalo alandele izimiso lezinqumo zonke, bithi kuma-trainings, bithi kuma-games abo balandele izinqumo zonke ezifakiweyo ukuze bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19. Nxa bengenza njalo then sokungaba ngcono ukuthi kokhona isport isingaqhubeka kungela angozi enkulu yokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19.
Lo ngumnumzana Briski Ncube osakhulayo oyingcwethi kwezemidlalo obexoxa ecingweni lo Michael Ove we-Studio 7 ekobulawayo. Abenhlanganiso yamanyano wamazwe omhlaba kunhlangothi olubona ngezemfundo lenhlelo zabantwana e-UNICEF bamanyene labogatsha lukahulumende lwezemfundo ye-primary le-secondary besethekelela isikolo se-Westley Primary School eHarare namhlanje ngenhloso yokuyazibonela ngawabo isimo esisezikolo ngokuphathelane le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Befethekela lesi sikolo, abe-UNICEF bavize ukuba bayasuthiseka ngemizamo kahulumende yokumelana le-COVID-19 kanye lamalungiselelo akhe ngaphambilini okuvula kwezikolo, ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana babuyele esikolo kodwa bevikelekile. I-UNICEF iveze ukuba isebenzisa isikolo se-Westley njengendlela yokudinga ukuba lusizo bani olungaphiwa izikolo emizameni yokulwisana le-COVID-19 ezikolo. Abantwana bebegeza izandla, begqoke ama-mask njalo belandela iziqondiso zokungaminyani eze-social distance ngesikhathi abantu bemzini laba besethekelela lesi sikolo. Umkholi we-UNICEF kwele Zimbabwe umnumzana Tajuhin Oyawale uthe inhlanganiso yakhe iyasuthiseka ngabakubone kulesi sikolo.
And I want to commend the principal, the teachers and the officials working with the parents to make sure that learning in the school is safe. And we also want to use this opportunity to commend the government.
Ngifuna ukubonga umholi wesikolo lesi labazali ukuba bayanceda ukuba isikolo lesi kusebenzeke ngcono. Sibonga abogatsha lwezemfundo lolwezempila kahle ngokusebenza nzima ukuze kusebenzeke ezikolo.
I'm pleased that kids are back in school and look forward to all that we all need to do together to keep them in school but also keep them safe.
Uqhubeke esithi izikolo eziningi kumele zifunde isibonelo esihle sokusebenza kwesikolo se-Westley Primary. Sona athi Senze okuningi okufana lokuba lendawo lapho okufaka khona abantwana ababanjwa iCovid-19 njalo lokulandela kweziqondiso zenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization. Babhala ugatsha lwezemfundo unkosikazi Thumisani Thabela uveze injabulo ngakubona eWesley Primary School.
Namhlanje besilapha eWesley Primary School sihamba lomkhulu we lizwe ku UNICEF u country director ezokubona ukuthi ezikolweni zethu silungiselele kanjani ukuvula njalo sivule kanjani. Sijabulile ukuthi sithe sifika lapha safica ukuthi konke okukhulunywa ngabezempila kahle labe World Health Organization isikolo lesi siyakulandela. Sithethwe ama temperature, sasanitizwa, ama mask abantwana bayagqoka. So sibesifisa ukuthi sibesifisa ukuthola sifisa ukuthi kukhona abantwana bayafunda.
Omunye umbalisi esikolo lesi ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi bayathokoza ngokuvakatshelwa ngabe UNICEF esithi kumele izikolo ziqakathekise ukulandela kweziqondiso ze-WHO lohulumende zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ah, namhla sithabile ukuvakatshelwa esikolo sethu. Zilutshwane izikolo ezivakatshelwa ngu-permanent secretary labantu be-head office konke le-province eHarare yonke. So ngithabile ngoba isikolo sethu I think it's one of the best schools including ama-result. So yikhona bebuye lapha.
Iningi labantu eZimbabwe limbono etshiyeneyo ngokuvula kwezikolo ngalesi sikhathi, abanye besekela ukuvula kwazo, abanye njalo besithi uhulumende ubengenza amalungiselelo agcweleyo okuthi abantwana babuyele ezikolo lokubona ukuthi bavikelekile ku-COVID-19. Ababalisi labazali labo bebekhala ngendleko yokuhlawulela izifundo lokunye besithi kabazange banikwe isikhathi eseneleyo sokulungiselela ukuvulwa kwezikolo. Themu le eyokugcina yomnyaka izabande ukwedlula amanye amathemu ngoba isibambanisela amathemu amabili njengoba izikolo zazimele zivule okwethemu yesibili ngoNhlangula. Kodwa ngenxa yokuqhamuka komkhakha omutsha we-COVID-19 Delta variant izikolo azisavulwanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8pm. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kanye lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi leli gcikwane lisidla ubhedu liziphendula ukuba yimikhakha etshiyeneyo nganxanye kuloduba lokusilela kwezimota ezithwala uzulu ukuya emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa lelo hlelo lilami Mike ngo 8 ntambama.
Ibandla lezanu-PF lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba inhlelo zentuthuko eziningi eMathebeleland ezivalisa ezokuthelezela ukwakhiwa kwezibhedlela, amakilinika, izikolo, ledamu leGwayishangane kanye lomgwaqo weBhinga siyabhowa lowekhama-TV Bhinga okukhangelelwe ukuletha inguquko ezigabeni zeMathebeleland. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo webandla lezanu-PF eMathebeleland North, uMnumzana Richard Moyo, emhlanganweni lezinye iziphathamandla zaleli bandla eLupane namhla. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa loMnumzana Richard Moyo, yena futhi ongumphathintambo kahulumende eMathebeleland North, osichasisela okuningi ngalezi nhlelo.
Ithi Gwayishangane sakhulunywa ngayo kudala since 1912, but sithanda ukubonga ubukhokheli bomongameli ubaba uMnangagwa le new dispensation. Uqaliswe ukufakwa i-first brick nge-second republic and lo nyaka mhla ka-30 December idamula labe liphele ukwakhiwa ele Gwayishangane dam. Ezamagetsi ilizwe lonke leZimbabwe lithembele ema-North kakhule wakhe. So ungakhumbula ukuthi lelo sithwele nzima ngokuswelakala kwamagetsi elizweni, but ukubaba uMnangagwa kubona kufanele ukuthi ku-extend kube lo unit 7 and 8 ewange, and kuyakhiwa sekuyakhiwe ukuthi lakho kuyaphela lo nyaka, and ukuthi sana sisikhangelele ukuthi sasingaselahlupho lwamagetsi elizweni, ama-load shedding kuyabe sengwani sokungconywana. Kubuye ngikhulume ngakho futhi ngikalakathi esibhedlela esikhulu esiyakhiwayo eLupane sasingala provincial hospital eMathebeleland North. Sasithembe iSaint Luke's Hospital, but kathesi ungahamba uyegala kule nkalakatha esibhedlela esesabisayo esakhiwayo eLupane esilapho konke okwakucabangela ukuba khona ezibhedlela ezinkulu ezokwamanye amazwe kuyabe kukhona elubhane kuyakhiwa then sasikhuluma ngemgwaqo emgwaqo esihlala sikhala ngayo uza abantu bekhala ngayo kakhulu iBulawayo Nkayi Road le iBulawayo Tsholotsho Road last year iBulawayo Nkayi Road uhulumende ufakile itara ku 6 kilometers lo nyaka ibinikwe ibudget ukuthi ihambe 14 kilometers but ngokunxa ukwazi ukuthi izulu eline last year beline labulala igwaqo and imigwaqo yena leyo la ifakiwe under emergency road rehabilitation bekungasahambe kusuka Bulawayo usiyafika eNkayi abantu athi sebequma ngomgwaqo weguwe ukuze beyefika kuhle eNkayi but uhulumende ngaphansi kohlelo lelikhulumileyo sekugrade umgwaqo lona kusuka lapho kwacela khona itara last year waze wafika eNkayi then kusukela Bulawayo Tsholotsho Road kusukela eChelma sekugrade la kuze efika eTsholotsho kodwa kuphezu kwakhonoko imigwaqo yona le imbili inikwe imali engange 700 million ukuthi ikufakwe itara kucontinue le kuBulawayo Nkayi Road yasikuyathova 14 kilometers langapha kuBulawayo Tsholotsho Road lakwamebhi kuzafakwa o 20 kilometers nxa kuhambe kuhle ngeplan zikahulumende ngoba imbudget.
Kodwa umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo eMathebeleleni North kubandla le-MTC Alliance uthi eminye imigwaqo okukhulunywa ngayo ilokhe ingakalungisiswa.
Ikhamati iBinga Road le ekhulunywa ngayo mamhlanga iqiniso elikhona ukuthi as we speak kathesi kulowo mgwaqo kakuhambeki. Ungaze ufike eKhamati kwampana usiya eBinga iDust Road kwesinye isikhathi izibe ngcono ngoba iyahambeka ukwedlula umgwaqo nalo okuthiwa iKhamati iBinga Road. Akusahambeki izimoto zabantu ziyafa noma akade befuna ukuthi bebone i-tourism kabasakwanisi kuhamba. So nxa uRichard ekhuluma ngokuthi umgwaqo lwana bayawulungisa kangikwazi ukuthi bangabe bazawuqalisa ngenxa yokukhuluma ngezinto abazazenza next year ngoba kwakhathesi kakula lutho olukhona kuground. Thina yithe sikuground asiboni lutho, akula lutho olukhona.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lihlezi lisithi umnotho weMathebeleland uyasuswa kulesi isigaba uyethuthukisa ezinye. Kodwa umnumzana Richard Moyo uthi lokho akunjalo ngenxa yohlelo lwe-devolution. Asizweni amazwi kamnumzana Velile Moyo oyisikhulumeli saleli bandla.
Okokuqala thina eMathebeleland iZANU-PF iZANU-PF whether a new dispensation or old dispensation yithi kuyafana ko. Sikhangeleke imizekelo elethwe ke ngubaba Richard Moyo ngaphansi kweMathebeleland North ekhuluma ngendaba yama-constructions ama-roads eMathebeleland North. Ngifuna ukuthi ngisho okwakuqala ukuthi iZANU-PF iyazakala ngokusengezimithiyo ukuthi mase kuzafika ama-election iyaqalisa ukuthi isengezimithiyo ikhuluma into engekho isenzela kuphela ukuthi abantu bayivotele bethi yasebenza. Kanti njalo futhi ke selokhu sayibona iZANU-PF emandulo iyaqala ama-projects, ama-projects angeke aphele. A new dispensation le take over ngabe kuthiwa iqale ngama-project ayivele ekhona emila afana labo Nkayi Road. Ngabe sikhuluma kunje besithi sesiqedile Nkayi Road sayithatha sayiphelelisa manje sayiphelele. Ngabe kuyezwakala. Manje bakhuluma ngezinto abathi baziqalile kodwa ezingela umphumela kumbe ezingela into ebambekayo esingayisho sithi nansi into ebambekayo lapha ke iZANU-PF siyenze lokho.
Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF ebezikulo umhlangano namuhla eLupane zivalisa umnumzana Kembo Mohati, Love Momatuke, Douglas Mahia, Omega Hungwe, Tendai Chirau, Lotafatswa Mokwati. Lithiye indlebe kuhlelo lwe-Studio 7 kusasa ekuseni ngo-6:30 PM lapho esizaqhubeka ngengxoxo yethu lomnumzana Richard Moyo kanye lomnumzana Dubeko Sibanda ngenhlelo zentuthuko kanye lamalungiselelo okhetho oluzayo. Omunye wabalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra wabelilunga lezapho umnumzana Johnson Mthenjwa Mkandla obhubhengo lwesine lweviki edluleyo ubekiwe namhlanje emathuneni awe-Lady Stanley Cemetery okwaBulawayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Amalunga ebandla lezapho athi adane kakhulu ngokudlula kukaMkandla bethi izimpi abezilwa bezizinkulu kakhulu njalo zizinengi. Umnumzana Percy Bebe umgcini sihlalo we-National Council of Elders kuZaphu lapho umkandla obelilunga uthi ikhansili yabo ngeyokuqondisa umthetho.
UJohnson ke nguyobe sincedisa nxa kulamacala umsebenzi we-Council of Elders. It is one, to guide. Two, to advise. Three, to conduct our elections eZaphu. Four, esikwenzayo ukuthi nxa kulezinto ephathini ezingahambi kahle siziqondise.
Umnumzana Ernest Malandu Moyo olilunga leZaphu uthi umuyi ubhubhe elokhe elwisana lokuqondiswa kodaba lwegugurahundi.
Angimangali abantu bezanu bengekho lapha bengamdidilanga bangakhulumbanga ngayo ngoba lokho belwisa into yegugurahundi. Umdala egugurahundi waqala kudala kusukela kumgabe bazama kuyilungisa yahluleka. La khathesi lumnankagwa la yenza the same thing because kwenza ukuthi yehluleke ukuthi umnankagwa wa-create commission sebhoda ngale kwe-commission esebenzisa izintuna besebenzisa amanye ama-pieces a-decision ayilungiswa umkandla.
Umnumzana Themba Mlala umsekeli kamgcini sihlalo weZaphu ezabelweni zeMathebeleland uthi akudingwa omunye umuntu ukuthi amgcobe ubuqhawe kodwa imisebenzi yakhe iyatshengisa.
We can't mention amaqhawe eZimbabwe nxa singamishenanga ubaba uJohnson Mkandla. And uJohnson Mkandla akunidi ukuthi khona kuthiwe uyadikeywa. He declared himself because it says here, I fought a good fight, I have finished my course, I have kept my faith. Okuyukuthi uNkulunkulu la uyakwazi lokho. Akulamuntu omunye ongathona emdeclare.
Omele abatsha ebandleni leZaphu umnumzana Ndodana Moyo esabelweni seMathebeleland South uthi umkandla ubatshiyele ingqobe ngesibindi leqiniso abelalo.
Ube ngubaba, ubaba omela iqiniso zonke insuku. Ngesikhathi esitshiya ubephethe umsebenzi onzima kakhulu okulwisana lohulumende weZanu PF ukuthi abuyisele ama-properties eZaphu laweZipra. Njalo ube ngomunye walabo ababelomdala lebandla bethenga lawo ama-properties.
Umnumzana Langton Mkandla umfowabo kaMuyi uthi balahlekelwe kakhulu njengemuli leZaphu.
Thina bakomkandla silahlekelwe kakhulu ngokufelwa nguJohnson. UJohnson ube indoda, ibizwe lakhe mina ngkwami umna wakhe ngingulangithona uMkandla ngathi ngusibuta ngoba uJohnson lapho kulohlupho khona lapho kulobunandi khona komkandla ube khona wadedicate impilo yakhe ekukhululeni ilizwe laze lakhululwa.
Umuyi wazalwa mhla ka 15 Ncwabakazi ngomnyaka ka 1939 eFort Rickson ezalwa nguJabezi Mkandla loMaria Mkandla. Wenza izifundo zakhe esikolo seSt Charles esiseFort Rickson, waya eSt George's eLupane waphinda wayafunda eMpandeni Mission kanye leLupane Mission. Ezinye izifundo zakhe waziqhuba eseyinyathi Mission kanye lalapho evalelwe entolongweni eyegona kudzingwa iwawa kanye leKhonmara. Ngemva kokuthola uzibuse elizweni waqeqetsha izifundo zokuba ligqwetha e-University of Zimbabwe. Wathi egqiba izifundo zakhe wayasebenza njengomanji. Kungaleso sikhathi engumanji lapho ayesiza abantu abahlukunyezwa lapho ibutho le-5th Brigade lize lahlasela uZulu wezabelweni zeMandebeleni leNkabazwe labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 kusiga esacina sibizwa ngokuthi ngumbhuqazo wegugurahundi. Kwathi ngomnyaka ka-1998 wakhokhela ikomiti eyayikhangele ukuhlawula ababehlaselwe ngumbhuqazwe. Ikomiti le yayebunjwe ngabantu beMathebeleland abatshela umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli ngaleso sikhathi ukuba uhulumende axolise mayelana lodaba lwegugurahundi kodwa ubikwa wathembisa inhlawulo yezigidi ezilichumi zamadola i-10 million. Okwamangalisa umkandla labanye bakhe kule ikomiti yikuba endaweni yokuba umgabe axolise wathi kwaba lixesha nje abantu abahlangahlangana engqondweni athi umbhuqazwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.